Emkambo wembare kutshone kugcwele abantu abathengisa izilimo zabo abavela endaweni ezijiyeneyo zelizwe lanxanje abathengayo bebebalutshwana. Imikambo yokuthengisela ukudla emadolobheni wonke ivalwe ngesikhathi ilizwe liqala uhlelo lokuphoqa abantu ukuthi bahlale ezindlini okwamaviki amathathu ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus. Kodwa uMongameli Mnangagwa uthe imikambo le ibalulekile kuZulu ngakho kumele ivulwe. UMnangagwa uthethe isinqumo lesi ngemva kokukhonona kwabantu ngolwesihlanu kulandela ukutshiswa kwempita yabalimi ababezama ukuya emkambo weMutare ngamapolisa. Abanye bathi lanxa kubalulekile ukuthi labo abazisebenzayo abafana labalimi kanye labathengisa ezitaladeni baqhubeke bethola indlela yokuziphilisa phakathi kwamaviki amathathu la ilizwe livaliwe, ukuvulwa kwemikambo lokhu kulakho ukwenza umkhuhlane we-coronavirus umemetheke kalula ngoba imikambo igcwala abantu abanengi. Nansi ingcweti ecubungula ezenotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Uzabanga ukuthi i-coronavirus kumbe i-COVID-19 nxa ikhona endaweni ezinjengalezo imemetheke kalula. Kodwa uhulumende ubengela endlela ngoba abantu babekhonona ukuthi bona sebefa ngendlala.
UMnumzana Kutshera uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuvikela abathengisayo emikambo laba kanye labathengayo, hathi ukuvula imikambo kuphela kube ngumhlambi kazelusile.
Ulento ezimbili uhulumende angakwenza ukuzama ukubalansi i-economy lenhlala kahle yabantu. Okwaqala ngibona njengani uhulumende kumele provide into ezinjengama mask ngentengo ephansi njalo enforce ukuthi abantu nxa besebenza endaweni ezinjengalezo babe lawo ama mask. Owesibili ukuthi kumele sengezelele i-testing yethu.
Ngaphandle kwemikambo abantu abaningi bakhathazekile ngendwendwe zokuthenga impupho eziqhubekayo endaweni ezijiyeneyo. Bathi lanxa bekunanzelela ukuthi ukutshabalala komnotho welizwe okuqhubekayo yikho okufuqa abantu, indwendwe lezi zenza kube lula ukuthi abantu bathelelane i-coronavirus. Umkhokheli wenhlanganiso esanda kubunjwa i-Citizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi, uthi lanxa abantu befuqwa indlala ukuthi bephule umthetho wokuhlala ngekhaya, kumele bame khatshana lakhatshana nxa sebekulezo ndwendwe zokuthenga impuphu.
Lanxa besemalayinini khona laphana kabalandele yona leyo mgomo, zona lezo zinto ezibekelwe leyo mthetho yokuthi bangathintani, bajiyelana isibanga ukuze bangathelelana. Ngokuba nxa abantu bethintana, nxa bekhuluma omunye eseduze komunye, nxa besondelelana, bayathelelana kalula umkhuhlane lo wegciwane le-corona i-COVID-19.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yisiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi ngabe uhulumende wenza konke okufaneleyo, ngabe akula sidingo sokuthi abantu baphume ezindlini bezifaka engozini ye-coronavirus besiyadinga impuphu.
Abantu okumele bebone ukuthi abantu kabafakwa kungozi ye-coronavirus kabathathi zinqumo ezeneleyo. Ngathi ubukhokheli kabuthathi zinqumo ezeneleyo zokuthi babone mpela-mpela ukuthi nxa impuphu ithe yabuya iyadistributwa kuhle.
Usomabhizimusi olenkampani egaya impuphu uMnumzana Bednico Bebe yena uthi ngabe uhulumende ubapha umumbu owaneleyo bebe lakho ukugaya impupho eyanela isizwe kungaze kwaba lesidingo sendwendwe.
Alibana nqabe nganikwa abantu abagayayo umumbu asithi amaviki wonke mbone ngani hayi indaba yempupho ingalungiseka. But okwakade zimbone ngani ukuphuza ukuthi abantu banikwe umumbu ngokhulumende yikho kwenza ukuthi izindwendwe zingaphele ngoba umvele impupho ibivele ishoda.
Le yiviki yesibili isizwe siphakathi kohlelo lokuhlala ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Kodwa abanye bathi ukuhlangahlangana kwabantu kulakho ukwenza uhlelo lolu lungaphumeleli. NginguNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ngise-Washington.